zonkizizwe zonkinhlanga esisandi sisenzele nina zonkizizwe zonkinhlanga esisandi sisenzele nina zonkizizwe zonkinhlanga esisandi sisenzele nina zonkizizwe zonkinhlanga esisandi sisenzele nina
esisandi sisamba tshutshuzela esisandi sisamba tshutshuzela esisandi sisamba tshutshuzela esisandi sisamba tshutshuzela
Vumela esisandi sikuthuthuzele sikujayivise umphefumulo wa